esihlangabezana lakho kakhulu ezabelweni zethu emasimini. Sihlangabezana lokubakhiyalesi kwabazali abayehluleka ukubamba izifuyo in time. Kathesi ungananzelela izulu liyana kuhle emasimini, kodwa-ke nxa sokufika isikhathi sokuthi sikhangelele izivuno, inkomo sezingena amahlanga sebeyekela inkomo before isikhathi sokuyekela emasimini singekafiki. Njengobana kathesi kuqala umnyaka isi-January now, then from January, February, March izikolo mabevala abantwana, kumbe u-April besiyavulela izikolo zisiyavula i-second term. Abadala vele kabasakwanisi ukulondoloza inkomo ukuthi ziphume emasimini. Yikho kusuka kube mqoka okusihluphayo kakhulu kakhulu.
Singathi kuhlupha kanganani khonokho kansela?
Kuthole ukuthi omunye uyabele zivuno esikhulu esiphakemeyo ukuthi engawondla abantu bakhe phose umnyaka wonke. Ukudla kuphelela emasimini, ukudla kwabe kungekawomi, umumbu uyabe ungawomi, engavuni, usevuna le nkomo, ngapho uyavuna, ngapho uyanini na inkomo. So yikho kukhona kakhulu. Bese sithi labaphathi bethu abomdabu bayehluleka futhi lapho ukulondoloza ukuthungamela izakhamizi ngendlela eyiyona. Silabo abaphathi bomdabu, abalisa, ama-chiefs, ozebhuku bayehluleka ukukhontrola abantu. Lami nginje ngomunye owathi komunye omnyaka sike savuna sile nkomo emasimini. Akunje ukuthi nxa uyabe usuvuna kule nkomo kusese lokuthula imbona kuyabe sokungasekho ukuthula. So yikho esikukhangeleleyo ukuthi mhlawumbe enceku elika-1-6 kwelikamathuphula our chief senator ukuthi ngabe bayasihlonipha sibili, behloniphe induna yami, induna yethu sonke, ukuze nxa iphakamisa amazwi ikhuze ikwazi ukuthi ikhuze abantwana abalalelayo. But abantu bayehluleka khona lokhu ukuthi bekhuzeke. Bayehluleka futhi lokulalelwa zebhuku ukuthi hayi bazali, inkomo kaziphume emasimini naso sikhathi samasimu lesi inkomo ziye emadlelweni, bona amadlelo ababe sephakathi. Kodwa lo nyaka ngendlela ukuthi izulu liphuzile ukubuye, ngilethemba lokuthi mepencenye kuzaba ngcono sibili kakhulu. Indlala yona kade singasayikhangelelanga njengoba izulu selinile kangaka, lakade sinje lokhu eliqhubeka lisina.